siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuMpandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho isilobele ibandla lezano PF lazisa ukuthi ilunga lalo umnomzana Gideon Gono kenelisi ukumela iBuhera kudalela Senate ngoba engabhalisanga ilungelo lokuvota kuleso sigaba.
Ngilusizi kakhulu ke ngokushona kuka baba u-Eric Block bese ngisithi ke emulini yakhe abaduduzeke ngalamazi ukuthi siqala labo ikakhulu abantu bemathebeleleni sikhugocela kanye leZimbabwe jikeleleni.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla uthumele amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Eric Block yena obhubhele kobulawayo ngomgqibelo obekwa kusasa emathoneni e-Athlone Cemetery kobulawayo.
Mina into engingayitho okwakhathesi ukuthi khonena abekho ukuthi khonena into enjengo-government ukuthi i-ministry yethu ingasupporta ama-art sizabona ukuthi izini ama-companies esabe siwasebenzela bengasibhadala okudecent.
Silengxoxo lomdlali wemidlalo yokulingiswa yedrama lemifanekiso kamabonakude olodumo uPretty Xaba obanjwe umkhuhlane wemvukuzane yemphinjeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilobele ibandla lezano PF lazisa ukuthi ilunga lalo umnumzana Gideon Gono kwenelisi ukumela iBuhera kudalela Senate ngoba engabhalisanga ilungelo lokuvota kuleso sigaba. Izano PF ikhethe umnumzana Gono ukuthi angene esihlalweni esichiwe ngumuyi umnumzana Khumbirai Kangai. Encwadini yayo iZimbabwe Electoral Commission ithi ngaphansi komthetho lo umnumzana Gono angeke amele isigaba seBuhera ngoba kungelabo fakazi bokuthi uhlala eManicaland. Ithi kumele abhalise ukuthi uyisakhamuzi seManicaland nxa efuna ukuvunyelwa ukungena ukuthatha isikhundla asiphiwa libandla lezano PF.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla uthumele amazwi enduduzo emulini kamnumzana Eric Block yena ubhubhe kobulawayo ngomgqibelo. Umnumzana Block ube yingcwethi kwezenotho yelizwe ehloniphekayo njalo wake waba ngumcebisi webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Uzabe kwakusasa emathuneni e-Athlone Cemetery kobulawayo. Emazwini yakhe uTsvangirai uthe uBlock ubengumuntu ololwazi olujulileyo kwezonotho njalo obethanda ilizwe lakhe. UBlock ngomunye wengcwethi ebezisipha imbono yazo emsakazweni weStudio 7. Asizweni ingxoxo esakhe saba layo ekhuluma ngomthetho ojonge ukuthuthukisa abensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act.
We are seeing some very conflicting statements. On the one hand, very much differently to his past position, in the last 3 months, President Mugabe has several times been very outspoken that we are going to modify and partially relax the indigenization laws in order to attract foreign direct investment. Similar remarks have been made by the Minister of Finance, Patrick Chinamasa, and by the Minister of Information, Professor Jonathan Moyle. But in contrast to that, the Minister of Indigenization has said there are going to be no changes. So we're seeing a tremendous conflict of statements from the various people in the hierarchy.
Lawo ke ngamazwi ayongcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Eric Block osichiye ngomgqibelo. Kunjalo nje untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Abednego Bebe webandla leMDCT yena othi umnumzana Block ube liqhawe loqobo.
Nilusizi kakhulu ke ngokushona kuka baba uEric Block bese ngisithi ke emulini yakhe kabaduduzeke ngalamazi ukuthi sikhala labo ikakhulu abantu bemathebelelendi siqhoqela kanye leZimbabwe jikelele ngemsebenzi yakhe emihle ekade eyenzela hathi kuphela abantu abakhe kodwa ilizwe lonke jikelele ngezixwayiso akade ezinika uhulumende ngezixwayiso akade ezinika amakhampani ngezixwayiso ikakhulu akade ezinika idolobho lakaBulawayo.
Bakhona sebekhuluma ngendaba yobuqhawe bathi ubeliqhawe langempela obaba uBlock lanxa mhlawumbe engasoza iphiwe leyo nhlonipho libandla lezano PF otheni ngalokho.
Uvele ukuba liqhawe uliqhawe kakudingi ukuthi azanikwe ngomunye umuntu lobo buqhawe ngoba ubuqhawe uzelwe labo lomsebenzi yakhe iyatshengisa ukuthi uliqhawe. EZimbabwe lapha-ke silusizi ngoba amaqhawe esilawa ngamaqhawe ibizo lobuqhawe likhona eZimbabwe siyalazi. Kodwa labo abakhethwayo kuba ngamaqhawe basuka besebekhethwa-ke ngezombusazwe ukuthi lowo muntu udlelane njani lezano empilweni yakhe ukusebenza ezombusazwe. Kodwa nxa sikhangela kamaqhawe kufanele babe ngabantu abanjengabo Eric Block ngoba u-Eric Block kazange asebenzele i-political party. Wasebenzela ilizwe uzulu wonke jikelele oZimbabwe ngalolo lwazi ayelalo elwenza ukuthi luphathise ukuthi lukhule impilo zabantu luguqule umnotho welizwe.
Lo ngumnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umongameli Robert Mugabe lamhla umanyene labakhokheli bamanyamazwe osomabhizimusi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo emhlanganweni wokucubungula amaqhinga angabunjwa langagcizelelwa ukulungisisa ukonakala komkhathi i-climate change emhlabeni jikelele emhlanganweni oqoqwe ngumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations eNew York khonapha kwelemelika.
Ekhuluma emhlanganweni lo, unobhala jikelele we-United Nations, umnumzana Ban Ki-moon, ukhuthaze inkokheli zamazwe achiyeneyo ukuthi zikhokhele emizameni yokwehlisa inani lentuthu engalungelanga umkhathi, i-greenhouse emissions, ukwenzela ukuthi izizukulwane ezizayo zingabethesi icala lokuthi behluleka ukubalungiselela ikusasa yabo. Asizweni amazwe akhe.
Our response will define our future.
Indlela esizaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza sobala ukuthi ikusasa yethu imi njani. Kufanele sisebenzeni sonke ngokuzimisela okukhulu ukudinga amacebo lendlela yokuqeda lolu hlupho.
Ekhuluma le Studio 7 eceleni kwalomhlangano khonapha eNew York, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane lomkhathi umnumzana Xavier Kasukuwere uchasisele iStudio 7 imizamo eyenziwa nguhulumende okwehlisa inani lentuthu ye-greenhouse emissions emkhathini.
To discuss a Zimbabwe position, we hope at the end of the day we should actually be able to come out the African.
EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika ukuphuma lamaqhinga okulwisana lalolu hlupho ngoba lubuyisela muva inhlelo zethu ikakhulu ezokulima. Sizaqinisa le nhlelo ebezivele zikhona ezokulwisana lalolu hlupho.
Umongameli Barack Obama weMelika ukhangelelwe ukukhuluma lamhla ntambama kulomhlangano ongowokuqala ukuthi ubuthanise inkokheli zamazwe omhlaba kucutshungulwa eziphathelane lomkhathi. Abanye abakhulume kulomhlangano ngumeya weNew York owayengumsekeli kamongameli weMelika u-Al Gore, umnumzana Leonard DiCaprio, labanye abaninginengi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umbuthano wezemidlalo yokuzilibazisa we-Intwasa Arts Festival owenziwa minyaka yonke uqale lamhla edolobheni lakoBulawayo. lumbuthano owaqala eminyakeni elithumi edluleyo uza kuba ulamaqembu aculayo egida lembongi ezivela kumazwe ambalwa abalisa eleGhana, Kenya, Belgium leSouth Africa. Isikhulumeli salumbuthano umnumzana Nkululeko Nkala utshele iStudio 7 ukuthi umbuthano walonyaka ukhangelelwe ukuba mkhulu kulayo yonke ngoba wenziwa idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamathumi amabili 120 lasungulwa.
Okwakathe sikhuluma nje abantu sebengene eNational Art Gallery koBulawayo sineshow ukuthi akubi man wild words. Earlier in the day, this live literature, I wonder if this follow the Zubugela or Lion and the Jewel. And then in the next 2 hours, there is Bugelumbigo Gamalena. But that will be the end of our first day.
Yeah, Ungastel Guti Manga Gamakoyumbu as a Pateka Gulumza.
We are looking at 48 events. So when talking individual artists, we have still about 300. But in terms of all my events, we are running 48 events in 6 venues.
Hello, ke umnumzana Nkululeko Nkala isikhulumeli sombuthano wezokuzilibazisa weNtwasa Arts Festival eqale lamhlanje koBulawayo.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iphathiswa yiFamily Health Company yaseChicago kwele Melika isungule uhlelo lokusebenzelana lozulu emaphandleni ukwelamisa imuli kuhle olwe home meeting strategy kuqalwa ngezigaba ezintathu elizweni. Intathe ezindaba yethu Mavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabenhlanganiso yeZNFPC emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe ehoteleni yeRhodes Nyanga Hotel eNyanga wokudinga indlela zokusebenzelana ukuthuthukisa imisebenzi yokwelamisa kuhle imuli engasetshenziswa nguZulu kanye lokuzivikela emikhuhlaneni ehlukeneyo ebalisa igciwane leHIV eyengulamakhwa kanye leyemvukuzane yomlomo wesibeletho ogoqela ikhondomu labesifazane. Okhokhela uhlangothi lwezokukhankaselwa kwalokho okutholakala kule nhlanganiso kanye lokukhulumisana loZulu umnumzana Simeon Chikwizo utshele intatheli zindaba ukuba bakubone kufanele njengenhlanganiso ukuba basungule lolu hlelo olwe home meeting strategy ezigabeni ezintathu ezibalisa iMathebelele North, Mashingo kanye laseManicaland. Uveze ukuba bakhethe ukuqala ngalezi zigaba ngezizathu ezimbalwa ezibalisa indlela uZulu wakulezi zigaba amukele ezinye zenhlelo zabo okufana lemihlobo yamakhondomu, ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane emacansini kakhulukazi eMashingo kanye lokuba babafinyelele kanjani abezokholo abangathakazeleli ukuphatheka kunhlelo zezempila kahle kakhulukazi esigabeni seManicaland. AbezeTNFPC laba bathi kuqakathekile njalo ukuba intathele izindaba ziphatheke emikhankasweni le ngokuloba indaba eziphathisa ukwazisa uZulu phezu kwemihlobo yokwelamisa kuhle imuli kanye lokuzivikela kwimikhuhlane engasetshenziswa izithandani ukulondoloza imuli kanye lokwehliswa kokusabalala kwamagciwane abalisa ele-HIV okugoqela ukusokwa kwabobaba. Obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kuhlangothi olukhankasela ukusokwa kwabesilisa National Coordinator Male Circumcision kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana umnumzana Sinokuthemba Xaba uthi luqhuba kuhle lolu hlelo lokusokwa oluqhutshwa nguhulumende nxa kukhangelwa inane labasokwayo.
Abesifazana siyabakhuthaza kakhulu ukuthi bakhuthaze umkabo ngoba ukusoka kwabobaba kuloncedo olukhulu ebantwini besifazana ngoba kule gciwane elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho ukuthi i-cervical cancer. Imbangele yalo kakhulu ngobaba abangasokwanga abake baba lo mkhuhlane kumbe abake baba leminye imikhuhlane yengulamakho. So igciwane leli liphila lisejwabini leliyana elikhutshwa nxa umuntu wesilisa esoka. So nxa ubaba esoka laphana igciwane leliyana liyakhutshwa lejwabu leliyana likhutshwa. So umama abesesala engasela amathuba ukuthi angathatha igciwane leli libangela umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho. Njalo nxa obaba abaningi bangasokwa kutsho ukuthi labo mama abangahlaselwa umkhuhlane we-HIV bayehla nxa kuthi obaba kabasathathi umkhuhlane nxa kuthe kwenzakala ukuthi umuntu wembatha lo muntu olomkhuhlane.
Ugcizelele uXaba njalo phezu kokuqakatheka kokuba abesifazane bakhuthalele ukulisebenzisa leli khondomu le-FC2 ethi ngoba liqondane labo emizameni yokubavikela kundaba zokwelamisa kuhle imuli kanye lokuzivikela emikhuhlaneni egoqela engculaza leyengulamakhwa.
Siyakukhuthaza kakhulu konoku njengoba bexoxa nje emhlanganweni ukuthi abesifazana kubanika amathuba okukhetha, ngathi abesifazana bodwa kodwa abesifazana labesilisa kubanika amathuba ukuthi bangasebenzisa indlela abani. Ubuhle bamakhondomu bemncwadi leyo ukuthi kusebenza into ezimbili kanye, ukuthi kuyavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo yengulamakhwa okugoqela le-HIV, kube kanti kubuye kuhle kuwenqabele ukuthi umuntu athole azithwale lokhu kanti kuyabe kungahlelwanga. So kuyanika kumama amathuba ukuthi mhlawumbe owesilisa uyabe sithi nakangifuni ukusebenzisa, kodwa nqabele choice yokuthi umama angasebenzisa something. So sokubanika-ke ithuba lokuthi babenelise ukuthi lamhla bangasebenzisa lokhu, kusasa basebenzise lokhuyana ngokukhetha kwabo.
Lindlela yokusebenzelana loZulu wemaphandleni iza ngemva kokunanzelela ukuba lokhu ezikhona izikhexe kuZulu ikakhulu abesifazane ezibangele ukungathakazelelwa kwaleli khondomu labomama ele-FC2 selokhu lasungulwayo. Abe-ZNFPC bathi lolu hlelo lokuqala ezigabeni zontathu luqale ngenyanga kamabasa kuwonalo umnyaka, njalo lukhangelelwe ukuphela ngenyanga inye kumnyaka ozayo ngokuphathiswa ngosizo ngabenhlanganiso ye-Female Health Company yakweleBhilitani. Lukhangelelwe ukuqhutshwa ilizwe lonke ngomnyaka ozayo lolu hlelo lokusebenzisa indlela yokusebenzelana loZulu ukukhankasela ikhondomu labesifazane ele-FC2. Ngimele iStudio 7 ngisenyanga, ngingu-Mavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Isihloko sendaba lamhlanje, imbali lomsebenzi kaMoyi obecubungula ezenotho yelizwe umnumzana Eric Block.
Umdlali wemidlalo yokulingisa eyamadrama lemifanekiso kamabonakude olodumo uPretty Xaba obanjwe umkhuhlane wemvukuzane empinjeni ukhuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise umsebenzi wabadlali bokulingisa labaculi ukuze bengagcini bephila impilo yobuyanga obesabekayo lapho sebegula kumbe bengesenelisi ukusebenza. UPretty uthi ekusebenzeni kwakhe kazange ahlawulwe okuhambelana lokusebenza kwakhe okwamenza waba lodumo ikakhulu emdlalweni wokulingisa kumabonakude owe-Studio 263. UMaxaba uthi uyabonga kakhulu abangane bakhe lasebenze labo abaculi labanye abamanyane ukuqoqa umdlalo wokubuthanisa imali yokuthi aye kwelatshwa lokuhlinzwa kwele India. Oqhutshwa eHarare sikhuluma nje oqalise ngabo 7 ngalintambama eBokem. Kudingakala inkulungwane ezilichumi zokuthi ahlinzwe kuzoba le ukuthi kade indizamchina ukuya kwele ndiya ayehlinzwa ngoba lapho okumele ahlinzwe khona empinjeni kuduzane lenhliziyo kakhulu odokotela beZimbabwe besabela inhliziyo yakhe. I-Studio 7 ixoxe lo Pretty ngokumehleleyo kanye lomdlalo walamhlanje.
Ngibekwazi ukuthi ngile cancer katest ngo-Augusti kengade ayikhulumisa khona. Ukufuthela bengifuthela isikhathi esisidlulileyo. Ukuthi ngize ngizokwazi ukuthi i-cancer kwakusokufutha kakhulu ngasenelisa ukuhlala nokuginya amanzi. Mina ngingayicabanga ukuthi ngama-ulcers basengenza i-endoscope. I-endoscope yathi iveze ukuthi khonena kule growth ephakathi eyi-tumor. So bayi-testa i-growth yakhona yeneleyo base bebona ukuthi i-cancer abayithi i-cancer of the esophagus. Kodokotela uthe sekubonile khona lokho yasengihlinza ngenzi operation. Operation engenziwe kabazange bakhuphe i-breath. Bayenze i-operation yokuthi bafake i-tube yokuthi ngeneliswe ukudla kuphela. Kodwa i-tube yena leyo kayimelanga ibe ihlale emzimbeni wami permanently. Ngebesikhathini i-breath yena leyo ingakhula ibisiphambanisa i-tube yena leyo. So ngase ngihamba ku-CT scan. I-CT scan bavezi ukuthi khonana i-cancer engilayo ayikasabalali lo mzimba wonke, ayikabambi esihlizweni nesinye indawo. So bebesithi khonana yena ngisa e-deep case wodwa. Into embi ukuthi khonana lapho ehlezi khona i-cancer yenalo kule risk enkulu bengafuna ukuthi bangenze i-radiography noma i-chemotherapy noma ukukwenza konke isikhathi sinye. Bathi i-risk ekhona ngokuthi khonana esikhathini inhliziyo yami iza ingenwa yi-hithi leyani yethemo ibisiphambaniseka sesisebenze kuhle. Esikhathini imithambo le empampa igazi kubuya enhliziyweni kuyaphanjaniswa yi-hithi naleyani yethemo ibisihluleka kusebenza then automatically isayidanisa kufa ngoku-bleeding or ukungaphefumuli. So into ekhona kathesi bathi bona kubese ukuthi ngimele ngihlinze kukhutshwe igrowth yakhona. But still bona abala eZimbabwe bathi bona i-operation la eZimbabwe i-risk ngobana labo bayesaba ukuthi khonena njengobana igrowth le iduze kakhulu nenhliziyo lama-arteries ayiyona impilo basala ukuthi ngathintha any of those arteries. Ngiyahlenganiswa so yikho okokhathesi senze ama-inquiries e-India. E-India baphendulile bathi khonana bona bayenelisa ukwenza i-operation yona leyo bale group of ama-doctors abayenelisa ukwenza i-operation yona leyo. So abe-India sibathe khonana bona it's about 9,000 something sesingathi 10,000 US dollars yokuthi ngenelisa ingene esibhedlela sabo ngihlinze bakhuphe i-growth yona leyo.
Kuzafuneka iyona le 10,000 yamadokotela kuzofuneka eyokuhambisa njalo
eyokuhambisa iyabi yodwa le engibalileyo ngesibhedlela kuphela.
Wena ekusebenzeni kwakho ubona ngani lina njengemuli lingayenelisa nayo le mali?
Sina njengemuli kasiyenelisi. Mina ukusebenza kwami angange ngithole i-full time job elama benefits. Umsebenzi wami impilo yami yonke bengumsebenzi wokuthenela imali leyani ukuthi ngama-once off payment. So thina njengemuli kasiyenelisi, mina as an individual angiyenelisi.
Nxa sikhangele vele lolu ludubo oludibana labadlali bamadrama labaculi, inkuthazo bani ongayenza ukuthi abantu abanje bayenelise ukuthi bathole uncedo abanjengawo?
Mina into engingayitsho okwakhathesi ukuthi khonena abe kuwukuthi khonena into enjengo-government ethi i-ministry yethu ingasupporta ama-art. Uzabona ukuthi izini ama-companies esabe siwasebenzela bengasibhadala okudecent. Okwakhathesi like eZimbabwe asibhadala okudecent, yikho kwenza ukuthi khonena u-artist ngehlelwa ludubo olunje abe sedinga kumvulo ngoba vele asilayo imali yakhona.
Umdlalo okhona lamhlanje ntambama kumbe vele suqalisile sikhuluma nje uwenzelwe ngubani?
Umdlalo lwenzelwe ngama-artist athiyeneyo kodwa umuntu obekhokhela konke nguThawonga Mafundikwa niyobekhokhela ukutshela abantu. Wasesenza i-partnership ne-Sandemeya. I-Sandemeya idonethe i-space yoku-advertiser ukuthi abantu bonke babekwazi ukuthi lamhla kulo mdlalo othize ukubuthanisa imali yokuthi ngithole kwelatshwa.
Amazwi ongathanda ukukhuluma kulabo abangani bakho abakuqoqelela umdlalo labanye abaphandle ngale, ngikhuthazo bani ongayipha?
Mina ndisonde kubabonga kuphela, angenelisi ukuthi ngingababonga njani ngoba bengingakucabangela ukuthi into bengingakwazi ukuthi abantu bayangithanda njalo ukuthi khona singangiqoqela umdlalo ukuthi ngithole imali yokuthi lami ngihambe ngiyelatshwa.
Lo ngumdlali wemidlalo yokulingisa yamadrama lemfanekise kamabonakude olodumo uPretty Xaba obanje umkhuhlane wemvukuzane empinjeni ubexoxa lo Praxedis Derimala weStudio 7.
Akwezemidlalo ke lamhlanje amathuba eqembu le Highlanders okuphakamisa inkezo ye Premier Soccer League lonyaka aya elokho encipha njengoba leli qembu seliyehle layahlala kundawo yesithathu engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqotshwa elikwenze ngele Harare City ngempela viki edluleyo. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ndawonye lezinye.
Iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engamashumi amane lantathu 43, ukuthi ngemva kwalokhu leqembu leZPC Kariba lona lilemiklomelo engamashumi amane lanye 41. Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu leHighlanders lona lilemiklomelo engamashumi amathathu lathoba munomunye 39, okutsho ukuba lithiwa ngeleDynamos ngemiklomelo emine. Wonke amaqembu asedlale imidlalo engamashumi amabili lantathu 23, lokhu kutsho ukuba kusele imidlalo eyisikhombisa ukuba imidlalo yeligi ifike emaphethelweni, kodwa iningi labalandeli beqembu leBhoso sebehle balahla ithemba lokuba iqembu labo lingahwitha eleDynamos. Iqembu leCapes United likwindawo yesine lile miklomelo elingene leHighlanders, kuthi kwindawo yesihlanu kule qembu leWange lile miklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa. Kundawo yesithupha kuleqembu leChickenini lona elile miklomelo engamashumi amathathu lantathu, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leBuffaloes. Iqembu leFC Platinum lihlezi kwindawo yethoba munembili lile miklomelo engamashumi amathathu lambili. Ngemva kwalo kuhlezi iqembu leHarare City lile miklomelo engamashumi amathathu lanye. Endaweni yechumi kutholakala iqembu leChapungu elile miklomelo engamashumi amabili lathoba munemunye, lona lilandelwa ngeleHawumayini lile miklomelo engamashumi amabili lathoba munembili. Kundawo yechumi lambili kuhlezi iqembu leTriangle elile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leBlack Rhinos. Iqembu leShabani Mine likundawo yechumi lane elile miklomelo engamashumi amabili lesithupha, ngaphansi kwalo kuleqembu leBantu Rovers lona elile miklomelo elichumi lesikhombisa, ukuthi iqembu leChiredzi yilo elijeke amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo elile miklomelo elichumi lane. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silabalaleli abambalwa abasilobele incwadi lamuhla. Omunye uthi mina makuvele kuchao 7 ngilalela lona uhlelo luze luye phela ngazo zonke indimi, ngudumisani moyo lowo. Omunye uthi siwukhwabitha ngempela umsebenzi wenu basakazi bethu kwele ngabadi eningizimu yeAfrika, sazi ukuthi kungaphi lapho phambili. Uthi ngokama umzelankatha unkosiyazi, uthi yena kithi ubusuku obuhle. Siyabonga. Omunye uthi mina ngedwa ngithi inhlelo zenu ngiyazithanda, njalo zingenza ngihlale ngisazi okwenzakalayo kwelakithi, okuyinto enhle kakhulu lokho. Ngiyabonga, nguthobekile Dube lowo. Omunye uthi kodwa mina sengibhale kabili lingazibali indaba, uThulani Elvis. Hayi, size sayibala ke lamhla Thulani, lanxa ungasabhalanga umbiko wakho. Eyokugcina ke ivela kuRafael Mavela, yena othi qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle okusethulela indaba eziliqinisa eziliqiniso. Siyalibonga ngalokho.
Lami ngilenye njalo incwadi evela kuPretty Moyo osePlumtree eMachinge, othi siyabonga ukusinika imibiko esikhuthazayo njalo esibonisa ngenhlupho ezikhona. Mina ngiyalibonga ngoba namhlanje sesikwazi ukuthi sokulomkhuhlane we-Ebola lokuthi singawuvikela njani. Hayi, siyabonga kubo bonke abasithumele incwadi. Qhubekani ke lisithumela incwadi ku WhatsApp inamba yethu ke ithi 202-465-0318, kumbe ku-email ku studio7@voanews.com. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesilazo lamhlanje. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho isilobele ibandla leZANU PF ilazisa ukuthi ilunga lalo mnumzana Gideon Gono kenelisi ukumela iBuhera kudalele Senate.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wethula amazwi enduduzo kumuyi umnumzana Eric Block imuli yakhe.
Siluqhiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhonapha eWashington DC.